Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 9 Nhlangula 2023 ngokeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngoNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabulile okwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela ele Belarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngenyanga kaNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. IZIMSEC ihlele inhlawulo yalimhloliso ngedola leMelika kodwa ithi abantu bayavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe besebenzisa isilinganiso esihlelwa libhanga elikhulu i-official exchange rate. Ukubhala umhloliso owodwa we-O-level ezikolo zikahulumende kuzabiza amadola eMelika alichumi lanye, $11. Kuthi ababhala imihloliso ye-A-level bona bazabhadala amachumi amabili lambili amadola US$22 umhloliso ngomunye. Ababhala besezikolo ezizimeleyo ama-private schools bona bazabhatala amachumi amabili lane amadola eMelika $24 umhloliso ngomunye ku-O-level kuthi abenza i-A-level bona babhatale amachumi phose amahlanu US$48 umhloliso ngomunye. Okuyimali ezahlawulwa njalo yilabo abazabhala bevela ngekhaya kungela sikolo abafunda kiso ama-private candidates. Abanye abazali bakhala ngokuthi limali inengi kakhulu. Sixoxe lesikhulumeli seZimsek unkosazana Nikki Dlamini.
Ama-fees adazethwe US dollar. Lesithi khona imhloliso eyabhalwa ngoJune, leka ezabhalwa ngoNovemba. Izimali zakhona zifanana nalezo ezabhadalwa last year. So ndingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US dollar, abazali bakwanelise ukubhadala ngeZim dollar. At the interbank rate is announced. And we're currently not interested in promising a paper. So, to go on with the registration, the airport on the US dollar is going to go up between 8th and 15th March. It's 70 interbank rate, air the corner, no 8th March. So, now we're going to go up with the Patala, no Zim dollar. We're going to go up with 8th March, or the Vanzuzi rate, the interbank rate, air announcer is going to check what is the one you need to go to Patala, my family.
Izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge US dollar kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa announce nguhulumende ukuthi umzali ubhadala ngecurrency yena acomfortable ngayo. So nxa umzali esithi yena ufuna ukubhadala ngama US dollars uyabhadala nge-US dollar. Umzali nxa esithi ufuna ukubhadala nge-rand uyabhadala ngama-rand. Nxa ufuna ukubhadala nge-Zim dollar uyabhadala nge-Zim dollar. So isikolo asiso esithetha ukuthi umzali ubhadala nge-currency iphi, kodwa ama-currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumileyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Inqani khumbula kuhle madlamini imhloliso kaJune ibingasekho uzanqondisa khona pho nxa ngilahlekile kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke.
during them asikho ukuthi sasivalisile ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19 i-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo kwenzeka ukuthi laba ababebhalise umhloliso ekanovemba babe sebebhala noma ngojanuwari kumba ngofebruwari so kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana umhloliso ngojuni so kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system sesekwanelisa-ke ukuthi ujuni akwanise ukubhala
kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe ungathini kubona lawo bazali
angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi ngiyakwazi ukuthi ukuswela kukhona kodwa nasikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumente uhulumente khangele ukuthi bayazwisise ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali so basubsidize nge-55% laba abahamba ezikolo ezi-private yibo abangazeze babe le-subsidy
unkosazana Nikki Dlamini oezemsek sixoxe njalo lo mzali umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena othi abazali abaningi abasoze bayenelise inhlawulo yemhloliso le ngoba iphezulu kakhulu
siyathola umbiko ngathi thina njengezakhamizi uyasihlupha kancane ngoba imali ezizibhadalayo nxa ukhangela ama-$1,000 ama-$24 ama-$48 kuma-private ngapha kusengeo-level le-A-level sibona ngathi imali lezinkulu kungani sitsho njalo I think siyakhumbula sonke ukuthi uhulumende wezimbabwe ucacile ukuthi ubethena ngo-2023 akusoze kube le mbadala abantu bazafunda ndimara kuyindlela yokuthi uzame ukukhusela abantu ukuthi wonke umuntu lo muntu angela mali athole imfundo kodwa-ke kukhanya ungathi nxa sesikhangela lezintengo sofanele zibhadale ezama-examination fees ziyakuphikisana leyani inkulumo njani so kusitsho ukuthi abantu abaningi abantwana abaningi kumbe abantu abaningi abawaprivate abantu abadala abafisa ukwana babhale umuntu ongelama kuzehluleka ukubhala ngezinye indlela sebethethe imfundo bayenza yaba ngabantu abanothileyo kumbe abantu abanezinto zabo kuthi lo muntu ongumnyanga usencithwa ithuba lokubala afunde sibona ngathi hhayi iy'bhadale eziphezulu kakhulu
kodwa izimseki baba Sibindi ithi abantu bazavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso esiyabe sihlelwe nguhulumende kumbe singathi i-exchange rate ngaleso sikhathi ilanxa kunjalo abazali kabasoze bayenelise imali
i-exchange rate nalesikhuluma ngayo kungayinanzelela iyakuqanda foda ngezinye ezinto xa ngaphambani kathesi khona ku-$800 per dollar lesazizimdola kuyahle kuwutengisa ukuthi vele nxaso kunje abantwana bezehlika phena le imali esikhuluma ngayo i-RTG ezonto izimdola esikhuluma ngayo abantu abanengezimbabwe vele abayitholi ngoba abantu abasebenzi hlangasikuthi ukuthi abantu abasebenza ezimbabwe kathesi is-just less than 10% abaqhathiwe abantu abazikhandelayo lawo badonsa nzima kuyabe kuthengisa ibhanana nge-R2 ubona ungathi wena leyo mali hambe ukuthi ayi-2 IDI ibe njalo lamarenti abhadalayo labantwana besikolo amafizi abhadalayo akuvumi imali eyiphezulu kakhulu ngoba imfundo elinotho lomuntu umuntu wamnotha ngemfundo sinothikize ukuthi uyasuka lapha abe lusizo alethe sithina intuthu kumbe i-development elizwe kodwa nxa usumvalele ukuthi ayehlolwa athole isethulo esolazijulise sokusenza ilizwe leti libe lokuya ngokuya phambili so ngamafitshane even kuthizaba i-RTGS kumbe izimdola hayi imali eyiningi ngoba vele izimdola abantu abayithola abayihola yabona abasebenzi abahola bambi lo i-poverty outcome line abasebenelise ukuthi babhadale yona ezomali
imfundo yamahala uhulumende ayithembisa abantu Sibindi lina njengabazali kukhona yini elingakwenza mhlawumbe liye kuyuhulumende limbuze ukuthi kanti wathi abantu bazafunda mahala sokwathini sokutheni
lelo liqiniso sibe likhona lokuba na le ndaba okuthi abantu bazafunda mahala kodwa kasikuboni thina lapha asihamba phakathi komuzi ngokunjalo-ke liqinisa ukuthi ofanele uhulumende kodwa-ke laye kube le ndlela yokuthi sikhulumisane laye thina njengenhlanganiswa kusikhathaza ngoba vele silaye unobhala omkhulu wezemfundo ngapha kunhlanganiso yezakhamizi kulolu ukuthi simnike vele ubhizi kulesuku uyaresearcha kumbe uyabuzabuza abantu ukuthi azukuthi kwenzakalani ku-ground. Ngemva kwalokho vele izahambe ingadi iye kuhulumeni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango zikhanya lonyaka zijabule kwamagama ngoba zikhangelele ukuchaya inala enkulu. Iningi labalimi labafuyi bemaplazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono njalo bazake bayichaye bachiyane lokuchona becela ukudla kunhlanganiso eziphathisa abalambayo lakuhulumende. Kubika uintatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisasvanda.
Isitudio 7 nethekele kulindawo yafica kuluhlaza tshoko enyama yendlovu. Umumbuzo ukahlele amakhomane sedliwa kuyasengwa kukanti izifuyo zinone kwamagama lamadamu wonke kulindawo segcwele. Mnumzana Elton Gumede ngumgcinhlalo wenhlanganiso yabalimi bamaplazi enyama yendlovu Farmers Consortium NFC. Uthi bonga bakule nhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka.
Abalimi abafika 140. Lonyaka yabona kukhanya ngathi izulu lime kuhle nabo njalo abalimi abalapha kathesi kundawo yethu asebetshengisa ukuthi hhayi vele sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu i-word culture ikhanye yabalima throughout the season. So zindlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo le siphumelele sazakala indawo eziningi singabalimi nathi sibooste imakethi.
Koko u-Anita Ncube walindawo ngumfelokazi yena-ke uthi usebenzisa uhlelo lwentwasa oluzalwa ngokuthi ngugatshompo lwenze watha inala esabekayo ngoba kohle wagebha amagodi lingakani izulu.
Ngaqala ukwagebha ngoSeptemba kungela zulu komile phansi la. Sagebha sagebha sifaka umqulu sigebhe siqedele inye iplot eliyi-1 silandele sifaka umqulu. Kutheke izulu seliqalisa ukuna khona phana ngo-October thina sazeqalisa ukuhlanyela mhlaka-6 November. Ashe ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njengoba ngingaselayo ozabe nginakekele ongikhangeleleyo.
Umnumzana sifanele sithole ngumfuyi wenkomo olodume kulindawo yena ke uhlala phandle kwelizwe lapha athole khona ulwazi lokufuya.
Ngisebenza ku-LTK kodwa duty interest lami ngagcina sengifundile khona ngalo ukuthi ngiyenze ngizenzele i-artificial insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezijeneyo siyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe siku-big production yes. Le dairy njengoba libona lama dairy cows nanga lapha siyazama ukuthi specialize kunguni ezakithi ezesintu ngoba yize ezincinyane they don't eat too much.
Kuya phambili usithole ekhuthaza abahlala emazweni aphetheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babe lempilo enhle.
Impilo esiyiphilayo ngale kwi-diaspora isikhathi esiningi siyasebenza siyelala sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki i-longevity as it say, as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzele ama-projects anje hawu uyazizwa la emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile kumnandi sibili njengoba uyalibona le khaya linje ngapha kumnandi ukuba sekhaya you feel that greatness.
Unkosikazi Siphiwe Mafu ohlala e-Republic of Ireland ngumlimi ophumeleleyo kulindawo uthi akumelanga abantu balinde imali yomrholo emsebenzini wabo kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezijeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.
Ukulima okwalezi nsuku kakufuna ukuthi udiphende entweni eyodwa kuyafuna ukuthi uzame embuzini uzame enkukhwini uzame enkomeni uzame emumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle kuphi. Ungakhangela ukukodwa kube le flop kumbe imarket ibe flooded iprice isisehla usuwile kanti nxa kuyikuthi umultitasker usenza into eziningi ulakho ukuthi uma ukuthengisa imbuzi nxa imarket flooded iprice iphansi ubusuthengisa imbuzi zakho nxa sezikudemand. Lezi nsuku angeke ngithi basebenze ukusebenza is no longer the key word so umultitasker you need to multitask.
Umnumzana Strike Nyathi usebenza eplazini lomlungu owathathelwa umhlaba watshiyelwa omncane kodwa ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzile.
Lapha ngiyasebenza eplazini yeKennel Swamp, ngisebenza izinkomo, ngisebenzela ikhiwa Mr. Fawcett, Grant Fawcett. Iinkomo eziyi-180 okwakathi ezingathi ziyi-186. Ah, kuyalinywa kakhulu. Hawu kuyadliwa kuyasuthwa kule nto yonke lapho. Abaningi abantu abaphiweyo khonapha emaceleni ngoba likhulu phela.
Abantu benyama endlovu.
Abantu benyama endlovu.
Abaphiwayo.
Kodwa abanye abavela kwezinye indawo.
Abangasuka
lapha.
Iningi labahlali benyama endlovu indlala abantu bazayizwela kumakhelwane. Wonke umuntu ukulumango ukhanya ujabule kwamagama ngoba esithi uzasutha lo nyaka. Imana Studio 7 ingapha inyama endlovu igama lamu Ezra Jesus Banda.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iputho lakwelemelika limanyane leBrithani leAustralia kuhlelo lokulinga izikhali kanye lobungcitshi bamabutho abo enkangala yeNevada izolo emizameni yokulungiselela ukuzivikela nxa eleChina lingacabanga ukwalwisa ngezikhali zalo zemoyeni. Amalunga ohlangothi lwabahlengi olukahulumende welemelika olwe-US Agency for International Development Disaster Assistance Response Team afike kule Turkey izolo kuyancedisa umsebenzi wokuhlenga abawelwe ingozi yokuzamazama komhlaba. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota kwele Nigeria lubikwa solongezelela inhlupho ezivele ezibhekane lozulu walelo lizwe ngesikhathi lilungiselela ukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 25 kaNhlolanja. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga afakela inkokheli yebandla lezanu yebandla lakhe izijeziso zenotho. Bathokwethusayo ukuthi ubhodabhoda emazweni atshiyeneyo ehamba le ndodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye lomnumzana Kudakwa Shetha Gwirei abetheswa izijeziso zenotho ngele Melika. Kodwa abakubandla elibusayo bathi uMnangagwa wenza akufisayo ngoba amazwe entshonalanga alwisana lenkokheli kahulumende weZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Kala sikhulume ngamadila okuthiwa maningi ayenziwayo. Isiningi iminyaka silokhu sizwa kuthiwa kulamadila ayenziwayo kodwa sake siwabone. So ngeminye imidlalo nje enziwa nguhulumeni kube ngani kukhona into abayenzayo kungani babhizi balungisa ilizwe kungela lutho nje sihlala sizwa kuthiwa amadili. Dilibani elingenziwa e-Equatorial Guinea? Dilibani umuntu ehambe lo mngani wakhe utavile ehambe lo mntana wakhe. Yini kamba bangayenza?
Ye, baba Kolite.
Ukuphuma kaMongameli evula kusiba lodlelwana nabanye abantu sokusibisela izinto ezinengi kakhulu sibili. Okokuqala, sibonile indaba yokukhona ukuwenza eZimbabwe ukuthi kungena ubantu eyi-agriculture. Ubudlelwano bethu lelizwe leBelarus selisifisele a lot of mechanism ku-agricultural sector also kusenza ukuthi kona siqashuka le nzuzo sisiba nelozen ama-harvest azwayo. Sibonile kathe siyiwite esiyharvestile siyakhangela futhi ukuthi kona sikhangelele u-harvest umumbu futhi ongathi omnengi. Konke lokhu yikudlelana la mazwe nalawa aphandle lapho uMongameli asiyahamba khona. So ukuphuma kwakhe kule mpumela sibi nxa umuntu engumuntu ofuna ukuvula amehlo akhangele engelamona ekhangele ngokweqiniso atsho komona.
Ye, khonapho-ke uyakhuluma uGolide Mlalazi. Ungamphendula usithi
Chuma, ilizwe leBelarus olukambayo sekuneminyaka kuthiwa sidila ngalo lalo ebuya amatharakitha kusukela ngesikhathi sikamgabe. amane ngakhona akubo chef emaplazini afile akusebenzi abantu bakithi bebesifa indlala kungayisuthi abakwazi ukulima kodwa kuyukuthi izinto zokulima zibuya zinikezwe laba izikhulu zebandleni lezanu azinikwa abantu aba-ordinary abantu bemzalabantu kumbe abantu bakithi elowagwelo akula ngitsho loyedwa olethabakithi abantu betholotho akula ngitsho loyedwa olethabakithi eyavela ebelarus kusela ngesikhathi samdala
igolide siyabona abantu bathi yindaba yele Zimbabwe lidlelana lamazwe anjenganale ebelarus bezokuya le-ectoral guinea lezinto ezinjalo njalo lokuthi behambe behudulana labantwana labangani besiyayenza amabhizinisi anje amadili lawa babuza abantu
okokuqala singaphendule khonoko ngifuna ukuthi nakithi khona ubaba umlalazi wena uthembe nje ngamthumela emlalazi lazadina bakuthumele ubone ukubana amatrakita lawo xa ebuya atholakala njani kaphiwa muntu kumbe oshef wezanu bemjoba ofuna ukutsho omunye nomunye njengo afuna ukuwathola ulabo ukuthola lokwana ngoba it's a commercial deal asiyo political deal umthembo kustudio sebabana ngakuthumela ilokuzeni yakhona itaphetakhona nawe nxa ukufuna futhi even yena umthembo angakufowadela akuthumela ubone lona amathelalana asencedile angenile ama-irrigation schemes amaningi kusebenza ona lana amatrata hafi angena asebenza abantu abaningi batholile sibili babo then bese sibuya-ke ekudleleni ukudlelana kona mazwi lawo uyabona iZimbabwe ithe yona ifuba kumngani nomuntu wonke pho-ke ikhangela lo ofuna ukuthi laye abe kumngani layo asoze siyenze omfoselezi yabo so obelarus bona labo tepenorgini lamanye amazwe ediana bavula bavuma ukubamba isandla sethu xa siselule isandla sethu esomngani so xa bevumile siyangena abona ngoba ayisukuthi bona abanalutho esingalifunda kibo banakho omunye okukhulu abanako lakona kanti njengakuthi kanti sikhuluma so i-ectoral guinea lalinjani ingeyinye yamazwe e-afrika la engela energy problem bale-energy sufficiency ete ebangalisayo okuyinto ikhwabithela ubana sikufunde ukuthi kanti bona bakwenzenjani khona kwani
uyazi indaba ekukhulunywa nguthuma mhlawumbe uthuma kufanele sike simfundise mbijani ukuthi iziphofu azingeke zasizana iBelarus is one of the poor countries in Europe o-equatorial guinea lapho umnanga kwaye khona ngamasela e-Afrika so angibona ukuthi bangasiza ngani kanti kungani ilizwe lethu kumbe umongameli wethu engahambi lapho okulamazwe aqinileyo khona amazwe anjengabo-German amazwe angasiza in terms of technology amazwe angasiza even in terms of aid ayikho into eseke siyithole ebelarus ngaphandle kwama-tractor lawo and belarus is ilizwe elingenalutho nje elizihawulelayo elisurviva ngoba lise-europe ye kolide kwehlulani ngathi ukuthi eleZimbabwe lidlelana labo-Germany i-Britain United States lamani
njengoba ngithile ekuqaliseni ngithe mina iZimbabwe ivule amasango yathi ifuna uba nobudlelani labantu bonke abavuleleyo siyangena abaisavalile hhayi asuke sifoseleni kodwa into ekhona iBelarus naleyana sithole okunye nesikufuna thina phela nto yabona iproblem esisuka sibe layo yikuthi ufuna ukukhangela ukuthi hayi umncedo luphuma kujemeni kobhitil kanje ebelarus yabana uncedo luphumile ngoba umhlaba silawo thinala but into besingelayo yimishina ekusebenza umhlaba lo othi ama-trakit ama-combined harvester ama-pavement konke labantu sesikutholile ebelarus eyikona kona sikufuna sesikusebenzisa now we are getting to a stage yoti sesizaba food sufficient yikho esikufunayo asifuni i-aid izikhathi zonke asobantu esifuna ukucela imali izikhathi zonke
lapha lize umnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe lo mnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Abekhansili yakobulawayo bamanyene lwabogatsha lwezempila kahle ukusungula umkhankaso wokuhlaba abantu iJackson lokuvikela ku-COVID-19. Lolu hlelo luqale ngomvulo luyaze luphele ngomgqibelo ngoba bekhona abalokhu behlaselwa yilo mkhuhlane. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Basase khona eZimbabwe abalokhu behlaselwa iCOVID-19 lisiyachona ilanga laizolo abantu abaphose bafike ikhulu 81 bahlolwe bafumana bele COVID-19 kuthi uthange abaphose bafike amachumi amane 36 balaliswe yilomkhuhlane abanechumi lambili babo bebengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Idolobhu lakobulawayo lisebenza logatsha lwezempilakahle, i-Ministry of Health and Child Care, lilonke liqhubeka ngokuhlaba i-COVID-19 vaccination. Njalo kule iviki siqale icampaign lapho isabe sihlaba khona abantu abaneminyaka esuka ku-12 years isiya phezulu.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi bazaqhuba uhlelo lolu emakilinika ekhansili.
Lokhu kusincedisa ukuthi siyehlise amathuba ukuthi sithole i-COVID njengedolobho esingathi to reach herd immunity. Njalo kuzancedisa ukuthi abantu abavaccinethweyo against COVID babe ne-protection uma bengatholakala sebebambe umkhuhlane.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaza abantu ukuba bahlabe amajekiseni ngesikhathi. Okwamanje ezweni kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1230 abale COVID-19 sewabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5659 abadlula izigidi eziyisithupha 6.6 million sebahlaba ijekiseni okwakuqala ukuthi abahlaba okwesibili sebe phose bafike izigidi ezinhlanu 4.9 million. Asebehlabe ijekiseni okwesithathu bedlula isigidi esisodwa 1.3 million njalo ikhansili lohulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlabe wonke amajekiseni ngesikhathi. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuphuma emhlanganweni oqhutshwe namhlanje ophathelane lomthetho wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa owe gender act. Abesifazane abathi kawulandelwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela. Gaja olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile emihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngonhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe aqoqela leBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China lamanye hachi awentshonalanga. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sasilivalelisa thina sise Washington DC okwanamhla belilalele umsakazo weStudio 7 ku-Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.